soko izika defender baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 8 kuNhlolanja 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Amboni icala lokuthi mabantu bese thi kungaqhashwa abantu bangaphandle icala lengabantu ngathi kwankona use devolver so mabe devolver bekuze beqhashwa abantu bala so these guys ba justify uma bese lokuthi kunindaba kuletwa abantu bangaphandle.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party alichumi lanye abushiwe kobulawayo namuhla ngemva kokutshengisela ehoteleni ye Rainbow.
Kukhona ulwazi lokuthi izano ifuna ukuthi ithathe isikhundla sakhe eParliamente, ngakho bambopha nje lomthupha kangaka bezama ukuthi bamfake ejele bese bemthela isikhundla sakhe. Sebesenza ukuthi kube naleyo abayithi by-election.
Amapholisa aphinde abopha njalo amalunga ebandla le-MDC awedale leParliamente amabili abalisa umnumzana Settlement Chikwinya lo mnumzana Lloyd Mukapiko. Kuhlelo lwe-Woza Friday lamhlanje sileqembu elibunjwa ngabasakhulayo abazibiza ngokuthi ezikabonke abadabuka eCholocho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa kobulawayo namuhla abophe amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party alichumi lanye ngemva kokutshengisela ehoteleni ye Rainbow esola ukuqhatshwa kwabantu abasuka phandle kwakobulawayo kuleli hotela. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abalisa uThembisani Mfulungashi Mpofu, uRodney Ncube, uSthenyoni, uMarshall Sibanda, uElton Komo, uLusi Maphosa, uNkosinathi Ncube, uKillian Masuku, uMthabisi Thomas, uMqondisi Sibanda, loIphithule Malahleka batshengisele ngemva kwemini enkulu behlabelela bethwele amagwaliba bethi bacela ukuba abanini bewetela eRainbow Hotel ekobulawayo iqhathe abantu bedolobho leli hathi abasuka eHarare ababekwa befike namuhla kulabanye abasendleleni. Ngemva kwehola betshengisela amapholisa ahlomileyo awe-support unit ahle aphuthuma ababopha aya labo ebulawayo Central Police Station okulokhu kungacaci ukuba calabani abalidalileyo. Umabhalane we-ibhethu likaZulu, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu, umnumzana Mbuso Ofuzwayo usole kakhulu ukubotshwa kwamalunga emthwakazi Republic Party ethi ilungelo labo lokutshengisela elikusisekelo sombuso lephulwe nguhulumeni.
Luncindezelo olubi esingalukhangelelanga ukuthi elizweni elikhululekileyo lapho ama-citizens okuzithe bonakalise lapho engakhululekanga bephinde bebotshwe. Mbona ngazathi u-Emerson konke ayekutsho ukuthi khona i-new dispensation, new order, i-order endala yona lena kamgabe ngoba kula mahluko. Amboni icala lokuthi uma abantu besithi kungaqhashwa abantu bangaphandle icala lingabantu ngathi kwankona use-devolver so uma be-devolver bekuze beqhashe abantu bala so these guys ba just
Umnumzana Big Boy Ndlovu uthi ukubotshwa kwamalunga emthwakazi Republic Party kumzwisa ubuhlungu.
Nxa kathesi kulethwa abantu from Harare kuthiwa abantu babethu basebenze ngapha ngoba asingeke sibukele into ezinje zenzakala. Yikho lapho okuqalisela khona udlame ngoba abantu babethu bayakuyawuthola ngapha umsebenzi. Nxa kusenziwa i-tendering kuyimisebenzi yakobulawayo ama-tenders ayenziwe kobulawayo hayi khona ukuthi ama-tender kobulawayo ayenziwe eHarare.
Osakhulayo wakobulawayo uBrighton Dube uthi ulusizi kuleli dolobho sekuqhatshwana Mwazana.
Angisebenzi ngihlala enkulumani 12 ilo mama akabone emehlweni khonapho kukhangele mina udadewethu wasuka waya kwenda kwenyindoda so manje yonke imuli sikhangele mina khonapho ngiyadinga ukuthi ngidinga umsebenzi ngisebenze ngincedise endlini khonapho umzali engaboni ukuba yintandane kubuhlungu ngoba ngiyadinga umsebenzi ngithi ngihambe emakhampanini kuchashana ngokwazana.
Ilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Mxolisi Mhlanga usole kakhulu ukubotshwa kwabanye bakhe ethi uhulumende kahloniphi ilungelo loluntu.
Ubuhlungu nje khona kuyabonisa ukuthi uhulumende lo akalandeli vele iconstitution ngoba iconstitution yanikeza abantu ilungelo lokubhikisha lokuhlola. Ngifuna ukuthi abantu bakithi bacabange nje bazwisise ukuthi nxa ka-importa i-labor kulabantu abakhona lapha koBulawayo abangasebenza umsebenzi we-tiling, umsebenzi we-painting, we-renovation kusho ukuthi thina kasibonwa vele njengabantu singama-second class citizen. Ikho ngishoyo sizwa ubuhlungu kodwa kasozisime vele sizaba siqhubeka siya phambili until kuze kulunge.
Iziphathamandla ze-Rainbow Hotel azithandanga ukupha imibono yazo ngokutshengisela lokhu bethi intatheli zindaba aziyebuza abemthwakazi Republic Party. Amalunga emthwakazi Republic Party athe loba angaze abotshwe azaqhubeka etshengisela insolo yawo isenzo sokuqhatshwa kwabantu abasuka eHarare ukanti koBulawayo akhona amankampani labasakhulayo abangasebenza leyo misebenzi eqhatshelwe abantu abasuka phandle kwedolobho. Yimela iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo amapolisa aphinde abopha njalo amalunga ebandla leMDC edalele parliamente amabili abalisa umnumzana Settlement Chikwinya omela imbizo kanye lomnumzana Lloyd Mukapiko omela iRedcliffe. Ababili laba bake babotshwa njalo ngozibandlela besetheswa icala lokubangela udlakela kodwa babuya bakhululwa baxwayiswa inkantolo ukuthi bazinikele kabili emapholiseni ngeviki. Ngokunjalo iMDC ithi uChikwinya loMukapiko babotshwe ngesikhathi besemapholiseni. Akukazakali ukuthi betheswa cala bani. Ukubotshwa kwababili laba kuza ngesikhathi amanye amalunga ebandla leMDC ecatshile ngoba edingwa ngamapholisa. Kuza njalo ngesikhathi inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezivalisa iAmnesty International, iHuman Rights Watch kanye leOxfam International sezilobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi zimkhuthaza ukuthi amise ukuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha lamabutho. Inhlanganiso lezi zithi njalo bonke abaphatheka ekubulaweni, ekutshayeni lekudlwengulweni kwabesifazana kumele bajeziswe. Sixoxele sikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, uDokotela Nkululeko Sibanda, yena uchothoze uhulumende ngokuqhubeka ehlukuluza amalunga eMDC.
Okubuhlungu ngale ndaba ngokuthi ekhwekhwe lapho umhlonitshwa uSettlement Mhlanga abotshwe khona akuzange kube khona ukuvama kokutshengisela, ngakho akulala sizathu sokuthi bangambophelani. Kodwa sithole ulwazi lokuthi izano ibifuna ukuthi ithathe isikhundla sakhe ePhalamende, ngakho bambopha nje bemhlupha kangaka bezama ukuthi bamfake ejele bese bemthathela isikhundla sakhe. Sebesenza ukuthi kube naleyo abayithi by-election ngemva kwalokho besebesenza iqiniso ukuthi bayaqhila bantshontshe i-parliamentary
Siyabona inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezivalisa iAmnesty International, iHuman Rights Watch kanye leOxfam International sezilobele umongameli Mnangagwa incwadi zikhonona ngokwenzakalayo njalo zimcela ukubana amise ukuhlukuluzwa lokudlwengulwa kwabantu okwenzakalayo elizweni. Limbona elalela yini Mnangagwa?
Akusegcekela ukuthi uPresident nanga kwa udaba lokuthula akalwazi kudwayele ubudlwangudlwangu lokubuthwa kwabantu njalo upresident nanga kwa uyamesaba upresident Chamisa ngokokhetho kakhulu ukuthi uzazama ukuthi kusala kusiyafika isikhathi sokhetho zabelokhezama ukuthi belokhe bopha abantu ebhethisela abantu ukuthi abantu bacine bevotela yena ngokwesaba nje kodwa lokho akulakulalela okuzenziwa ngupresident uNangagwa ngibona ngani sokusalele i-SADC le-African Union lezinye iy'nhlanganiso zaphansi emhlabeni efana labo-United Nations ukuthi zisebenze ngendlela ephakeme kakhulu ziqinise ukulandelwa kwamalungelo abantu kwele Zimbabwe.
O-SADC labo-AU selaphelelwa lithemba.
Abo-SADC labo-AU basesele umsebenzi abangawenza-ke lapho siyabona ukuthi alangena amalutshwana alandelayo kuzakuba lo mgcinisihlalo omutsha we-SADC mhlawumbe luzathatha inyathela ngomunyawo olutsha ngodaba lolu alusebenze ngendlela ephakeme emqoka.
Udokotela Nkululeko Sifanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo esipeni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ababalisi bathi inyathelo elizanywa ngohulumende elokubabambela iholo phezu kokukhalala umsebenzi kalikho emthethweni. Bathi njalo lokhu akusoze kubenze babuyele emsebenzini. Ababalisi baqale ukukhalala umsebenzi ngomvulo ngemva kokuba uhulumende ehluleke ukubengezelela iholo. Kubika uGibson Bebe.
Umphathi ntambo ogada lwezisebenzi zikahulumende olwe Public Service Commission umnumzana Vincent Wungwe wethule umbiko othi uhulumende akasoze abhadale iholo lamalanga umbalisi munye ngamunye angabuyanga ngawo emsebenzini. Abenhlanganiso ezimele ababalisi bathole kakhulu lesinqumo besithi asikho emthethweni. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ umnumzana Takawafika Zhou uthi inyathelo lokuthi ababalisi bekhalele umsebenzi lenziwe kulandela umthetho, ngakho akulambalisi omele abanje beholo lakhe ngoba ekhalele umsebenzi.
It's null and void because you can only deduct the money if the industrial action is illegal.
Yebo, lokho akusoze kusethu ngoba uhulumende ulakho ukucupha imali kuphela nxa ukukhalala umsebenzi kungekho emthethweni. Kodwa ke thina salandela wonke amanyathelo okuthi sikhalale umsebenzi, sabazisa njalo senza imihlangano lohulumende ngoba umthetho uthi kumele senze imihlangano emithathu nxa lingazwanananga izisebenzi ziyavunyezwa ukukhalala umsebenzi. Thina lokhu sikwenzile ngendlela esemthethweni.
UZhou uqhubeke ethi kulusizi ukuthi kukhanya kule mihlangano eqhutshwa nguhulumende lezinye inhlanganiso ezithi zimela ababalisi.
The other issue is that we have a labor dispute.
Olunye udaba olukhona ngolokuthi silengxabano lomqhatshi wethu. Ingxabano le ikhona phakathi kwethu ne-Public Service Commission. Ngakho-ke akuqondanga ukuthi umqhatshi abe nguye njalo umantshi kulolu daba. Kumele balandele umthetho baye emathethwandaba. Lapho nxa ukukhalala umsebenzi wethu kungathiwa akusekho emthethweni, bese bethola amandla okuthi sibuyele emsebenzini.
Udaba lolu solushiya ababalisi bekhathazekile bengazi ukuthi bathathe nyathelo bani nxa uhulumende ezefuna ukubabambela iholo. Unkosikazi Fihle Nkomo ongomunye wababalisi abakhalala umsebenzi uthi akasakwazi ukuthi baqhubeke bekhalele umsebenzi na.
Njengaba balisi sesiphakathi laphakathi thina sakwazi ukuthi senze njani. Ngoba nxa uhulumende esithi nxa singahambi emsebenzini iyazikhiphela izimali, ngathi association yenisithi singahambi emsebenzini, manje asisakwazi ukuthi siyenze njani. Sesisaba ukuthi singabe silokhu singahambi emsebenzini wakhona, izimali zethu ziyakhitshwa zona zivele zizincane.
Kodwa abenhlanganiso ezimele ababalisi bathi badanisa iwethuselwa okwenziwa amalunga abo, ikakhulu emaphandleni lapho intsha ezombusazwe ibonakala isezikolo ihlukumeza ababalisi ukuthi babanikeze amabizo alabo abakhalele umsebenzi. Umqondisi weZimbabwe Teachers Association ZIMTA uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi emaphandleni bebhulela ilungelo labo lokukhankasela iholo elingcono.
Esesihlane lakho okuvela kumalunga ethu asezabelweni ezihlukeneyo ukuthi sebehlangane lobunzima ukuthi izakhamuzi kugoqela kanye ke labo kansela lane kanye lababelwela inkululeko ababekhona ngaphambilini sebese babethusela babatshengisela ukuthi labo abazakuthi bangazebeza emsebenzini bazakuza bazoladonsa ngamandla langodlame. Lokhu sokutshengisela ukuthi ezombangazwe sezilokhu ezinyenyela kancane zingenela kulo umkankaso wokudinga imali. Ngalindlela ke sesibona ukuthi impilo zababalisi abaningi nasemaphandleni zingaba seziphethwe kakubi, zibe zichaphazwa ngabantu abangalani lezemfundo.
Uqhubeke ethi uhulumende usebenza umhlangano labameli bababalisi ntambama yanamhla ngihola lesikhombisa, lapho ababalisi bazaveza imbono yabo ngodaba lolu. Lokhu kunxuswa nguhulumende kubonakale kwindlela yokuthi uhulumende engabe esethikaza kusinqumo sakhe sokudlela ababalisi iholo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Livetalk lamhlanje sikhangela inqabanqoza eqhubekayo elizweni egoqela ukutshabalala komnotho lokuhlukuluzwa kwabantu. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silifake kuhlelo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke namuhla elubhekise kwele Ethiopia emhlanganweni womanyano we-African Union. Lokhu sokudale inkulumo yokuthi vele umanyano lo uphathisa ngani nxa ungasoze ukhulume ngokubulawa kwabantu eZimbabwe ngamabutho. Kubika uChris Gande.
Umanyano weSADC uke wangenela kudaba lweZimbabwe ngomnyaka ka-2008 okwabangela ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano. Kodwa kathesi umanyano lo kunye lowe African Union uzithulele ngodaba lweZimbabwe olukhanya luqhubekela phambili lusiba lubi. Ophatheke kwezombusazwe uMnumzana Abednego Bebe uthi inhlanganiso lezi kumele ziqale ziphiwe ubufakazi bokuthi impela ilizwe lilodubo andubana zingenele.
Ngesizathu esifana nayo ngibone ngani ke lezo nhlanganiso ukuthi ziekthe kwafana ukuthi kube nalokhuyana okupha khona lubizo ukuthi sesilohlupho lapha eZimbabwe sikhangelele ukuthi lisinike uncedo lwethu. Njalo futhi inhlanganiso ezinjengalezo-ke azikwanisi ukuthi zikhulume zingazange zihlangane. Ngezinye indlela kusho ukuthi-ke kufanele kube nomuntu ozaba nokusola ozakhulumisana nayo lezo nhlanganiso ukuthi kulo hlupho olunje eZimbabwe abanike okuthiwa ngesilungu ngamafekthi.
Okhokhela umanyano weSADC ngumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa. Kumaviki amalutshwana asanda kwedlula, uRamaphosa uthe akula nkinga eZimbabwe njalo izijezise zenotho ezafakelwa ilizwe kumele zisuswe. Sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo, sambuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Inkinga yeSADC babugandi ukuthi iphethwe nguSirele njengo-chairperson.
ama sanctions lawo akuthwa kawasuswe akasho ukuthi okuqala nje afike kanjani. Ama sanctions afika ngoba laba bantu bezano babeshaya abantu, babethosha abantu, babebulala abantu. Umhlaba wasusithi ikakhulu amazwe aseEurope neAmerica asingeke sisalivumele ukuthi lingene kwawethu amazwe uma ngabe ukuthi liphatha ngalesimo. Kodwa uSirel njengochairperson weSADC uya phesheya ayekuthi awasuswe lama sanctions.
Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi umanyano weSADC ukhanya ungamukeli amabandla asacathulayo lanxa ayabe elosekelo lukaZulu olukhulu. Ngesizwe imbono kaNkomo ngalolu daba.
Kuke kwaba khona into eke yahlongozwa la kwiSADC kakhulukazi ngoba bekhala ngayo ukuthi amaphathi akhiweyo amaphathi amatsha ngamaphathi ayizakhiwo zaseEurope ayizakhiwo zala mazwe esingathi phecelezi ama-former colonialists alawa mazwe. So bakha into eyimbumba ukuthi kumele bencedisane ukuzidefenda ngoba nanku amazwe la ayebakolonizile asefuna ukuza esebenzisa abantu ngaphakathi emazweni abo. Kodwa kungelona iqiniso leli ngoba abantu into okubenze basukuma yikuthi izinto kazihambi awekho amathuba emsebenzi. I-Africa yi-continent ekhungethwe kakhulu yintsha. Intsha kayisebenza awekho amathuba omsebenzi. Imnotho imile ndawonye, inkohlakalo, i-corruption ikhule ngendlela eyisimanga. Okuyikho kwenza ukuthi abantu abanezimali bexwaye ukuzofaka imali zabo emazweni amaningi ase-Africa.
Ukubulawa lokudlwengulwa kwabesifazane ngamasotsha lokunye ukwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe kukhanya kungananzwa inhlanganiso ye-SADC leye-AU. Sibuze omela isigaba seBinga North edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ukuthi udaba lweZimbabwe aluqakathekiswa yini zinhlanganiso lezi.
Ngokubona kwami ayisikho ukuthi lolu daba kayisilo daba olumqoka kuSADC la ku-African Union. Ngokubona kwami bayakubona labo ukuthi khona lokho okwenzakalayo kumqoka. Kodwa ngokubona kwami mbona ngani kungaba izinto ezimbili kumbe ezintathu eziyizo ezingasiqondisa ukuthi kanti kungani iSADC le-AU ziresponda ngale ndlela kuproblem yethu yaseZimbabwe. Okokuqala, I think siyakwazi ukuthi kujwayelekile ukuthi iSADC le-AU bajwayele ukuthi babe ngabantu labana abangafuni ukuzwakala bekhulumela phezulu besolana. Angiyakholwa isizathu ukuthi ubuningi babo labo emazweni abo ungani independence le democracy yakhona ekhona ungani kayikho kuhle.
Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe ngesikhathi uMnangagwa esemhlanganweni we-African Union ngumnumzana Kembo Mohadi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, igama lami nguChris Gande.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu elibunjwa ngabasakhulayo abazibiza ngokuthi ezikabonke abadabuka etsholotsho njalo abahlabela umdumo werumba. Kubika uEzra Jesus Fund.
Ichibilika ngumdumo osuculwa ngabahlabeleli abaningi kakhulu esigabeni seplumpi lecholojo. Namhla siphansi khona le kwele cholojo.
Sanibonani vinyeleli kubo bonke abalaleli. Igama lami nguBlessing Luphahla, ozalwa endaweni yakubo bonke, endaweni okuthiwa kuSiphepha. Mina ngicelela icembu okuthiwa yeza kubo bonke Parental Bliss elile albhamu yesihloko esithi Axolisa featuring uThandiwe Dadewethu, elirekhode ngonyaka odlule ngo-2018. i-album yalo yakuqala esifishare khona umqondisi Mr. Boss.
Mbuleli alasikhathi eside labunjwa.
Iqembu lisungulwe ngo-2016 kodwa ngobunzima bezinye izimo nabo azohlangana naso laze lazoyenelisa ukurekhoda ngo-2018 ngoJuni. Ikho lapho i-albhamu ephume khona kuba sasesikwazi ukusebenza amashow wonke siwayenzela eJohannesburg ngokuhlukana kwezindawo nje lapho izindawo esabe sibizwe khona. Kwezinye indawo ngisabe sisenza ama-road shows, ama-promotions endaweni ezifana nakumaparking kulapho esitholakala khona nasendaweni ezinjeya kubo-hip hop theatre lwama-live show esiwadlala khona.
Bonke kuhle phela ukuthi lisacadula kunje nje litholeke abangaxhasana lani emsebenzini wenu ke lo mfana kaluphahla.
Ukusithola siyatholakala eJohannesburg endaweni esikhulu eCosmos City. Kakhulu kakhulu nje bangasixhumana lathi kuye naleyi namba engiyibizileyo lapha phaa phezulu. So into esingathi sitholakala khona kodwa kakhulu abafuna ukuncedisa iqembu singatholakala nje sincedisaneni.
Bangalithola ngapi? Kukanti abantu bangalifuna ukulibona balibona ngapi?
Ingoma zethu zitholakala khona lapha kithi. I-album lethu leli lama-album awu-7 kusho ukuthi amabili yikho lapho esafisharisha khona umqondisi Mr. Bones then amanye la the rest i-5 achuba eza kobonke.
Let's get Pelanes Gabonk. He knows the movie Silano, which hello, Hosa. Oh, the Friday. Even in Pelasso do Eli Chugela, he comes along with a Chisa Spanda, a Timigani, Simon and what is I?
Friday ngezika bonke lezo behamba ke letha elidala uEzra Jesus Fund singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party alichumi lanye abuchiwe kobulawayo namhla ngemva kokutshengisela eRainbow Hotel. Amapolisa aphinde abopha amalunga MDC amabili edalele ephalamende umnumzana Settlement Chikwinya lomnumzana Lloyd Mukapiko. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo Matukanduna vafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.